Abanye abe Zimbabwe abasendaweni ezingakhatshana leBotswana ikakhulu idolobho leFrancis Town sebengena kuthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eningi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamukhabane bathi babona inani eliphezulu lesihambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancis Town uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ngendlela aba esifana lokuqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu generally kuzoba lula. Kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla sihluleka lokuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni ka president obevele esihlupha ethatha izimali ngokwewa. Aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esesitredini asilalutho, asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni. Sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho le mpahla encane ngaphandle kwelizwe.
Olu hlupho civil mask kanye le indaba yama import bans ngoba usuphenduke layo futhi grocery leyo akubi lula ukudlula layo eboda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-groceries esibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyile emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqongwe kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacubungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili udula kwempahla lakho kuza kuqhubeka. Impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.